sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke.
Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Isimo ekusileni kulomsebenzi isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho ke kumele kube lemduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yiwumsebenzi owenzakalayo ekusileni okwakathesi.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezincedisana lohulumende ukumelana le-COVID-19 elizweni bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwamukelwa kwezigulane ze-COVID-19 esibhedlela se-Ekusileni koBulawayo. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music ecula ekoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo ngoba umkhuhlane le ulokhu umemetheka. Lanxa bebaningi abantu abatholakala bele coronavirus lababulawa i-COVID-19 kulezi nsuku, uMnumzana Chiwenga uthe ukuvalwa kwelizwe okuqala mhla ka-5 kulinyanga sokwenze umomo waba nganeno. Wengeze wathi kule ngozi yokuthi kungabe sokulomkhakha we-COVID-19 omutsha elizweni. Ngokunjalo uthe ingcwethi zikahulumende ziphakathi kokuphenya lolu daba. Inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo kuleli lona likhwelelaya kunkulungwane elikhulu lamachumi ayisithupha 1160 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abangamachumi phose amane i-38. Abatholakale belomkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu amathathu alamachumi amane lambili i-342. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 32,646. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Yona i-lockdown vele bekukhangelela ukuthi izaqhubeka isiya phambili, kodwa esikuchoyo ukuthi kayingabile evimbela abantu ukuthi babe lempilo, kayivumele ukuthi imisebenzi enyethile yenziwe, amankampani amanye amancane akwazi ukuya asebenze abantu bakwazi ukondla abantwana. Ingabi i-lockdown yamapholisi emgwaqweni lamasotsha etshaya abantu lama-roadblock kuvinjelwa abantu, kodwa ibe yile yokuthi ekhokhelelwa ngabezempilo, ekhokhelelwa yisayensi, ekwazi ukusebenzisa ithuba le-lockdown ukulwisa igciwane. Kodwa esikubonayo yikuthi uhulumende uyavimbela abantu kuphela nge-lockdown athi akungayiwa ndawo hlalani ezindlini athi yikho kuzasusa igciwane. Lokho ngeke kulivimbe igciwane, kudingeka ukuthi nxa kule lockdown kube lokunye uhulumende akwenzayo okuza kwenza ukuthi igciwane lingabhebhetheki ligcwale ilizwe lonke. Lokhu akwenzayo akungeke kusebenze.
Uchiwenga uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuthi kungaba sokuleminye imikhakha ye-coronavirus eZimbabwe na ngoba sibone kwele South Africa kusiba lomkhakha omutsha. Sibone kwele Ngilandi lakho kusiba lomkhakha omutsha. Ngokubona kwakho ingaba isikhona yini eminye imikhakha kayalo mkhuhlane eZimbabwe.
Yebo, umkhakha lo ikakhulu ovela kwelase South Africa usukhona. Akula angiboni ukuthi singabe sicabangela ukuthi ungaba khona yini ngoba nanku usufikile emazweni aphetsheya khona le. Kanti ke thina le South Africa ubudlelwane bethu njengomakhelwane kutsho ukuthi abantu bayangena labagulayo bagcwale indawo yonke baye emadolobheni lasemakhaya. Kutsho khona ukuthi likhona leli gciwane kodwa ke i-government yeZimbabwe kayila capacity kayila ndlela zokuthi ilibone leli gciwane. Kudinga ukuthi kuze kwenziwe ngabanye. Lanxa kade belayo leyo capacity kabazihluphi ngakho, babonakala kabala ntshukuntshu, kabala kukhuthala kokwenza umsebenzi wokuvikela abantu. Ngabantu abadiniweyo nje abasebethemba ukuthi amasosha lamapholisa iyo azavimba igciwane, kanti kudingeka isayensi lolwazi olukhulu ukuthi livimbeleke leli gciwane lingagcwala indawo yonke.
Lowo ngumnumzana Efidlela Ncube wesihlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Abenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ezincedisana lohulumende lekhansile yakobulawayo ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 eZimbabwe bathi sebefike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okuthathwa kwezigulane zeCOVID-19 esibhedlela se-Ekusileni kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isibhedlela se-Ekusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19, ngakho-ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legcikwane leli. Umgcini sihlalo we-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Busisa Moyo, uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ekusileni Hospital.
Silokhu siqhubeka phambili kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi u-IM4 Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana ye-COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ekusileni kulo msebenzi, isibhedlela lesana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho-ke kumele kube le miduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yiwumsebenzi owenzakalayo ekusileni okwakathesi. Sikhangele ukuthi ngamaviki alandelayo sizayenelisa, sabancedisa ukuthi bathathe ama-patients awe-COVID-19.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe-isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade siyibiza ngokuthi i-isolation ward ekhatshane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abalemkhuhlane esikwazi ukuthi i-chesha imemetheke or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibisakhiwa kakutsha kumbe ngithi ibivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation, ilungiselela-ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalomkhuhlane we-COVID-19. Ngoba sisazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB, labo-measles, indingindi kumbe imikhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen. Bekufakwa leyo oxygen, piped oxygen ngolwesihlanu olwedlileyo mhla ka-22 leyo piped oxygen yaphela. Ngathi ukufakwa kwayo kwaphela kwasokusenza ukuthi mhla ka-23 ngomgqibelo sisuse ama-patients kuleyi wode kabesivele siwagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela siwahangenise umbe ngithi siwafake kuleyo ward sisebenza leyo isolation ward yebo ayikaphelisisi
okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe njalo kobulawayo iThornbury Hospital lokho kwaqala ubhubhano lweCOVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye amaward emizameni yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Elebotswana lithi lizaboleka imali kubhanga le World Bank ukuze lenelise ukuthenga amajekiseni wokuhlaba usapho lonke kwelebotswana. Kodwa kukacace ukuthi abokuza abagoqela inkulungwane zabeZimbabwe bazathola lolu sizo na. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khona le kwelebotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwaLebotswana uthi ilizwe lakhe alifuni ukuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane weCOVID-19 ngezigaba. Uthi bafuna ukuthi bahle bathenge amajekiseni ayinela usapho lonke lweBotswana.
We want to procure the most efficacious vaccine given our circumstances and the potential for success. And we will mobilize.
Sifuna ukuthenga umuthi wamajekiseni ozasisebenzela njalo ozaba lempumela. Siludumo kunhlelo zokuhlaba amajekiseni. Sifuna ukuhlaba wonke umuntu hathi abantu abalihlekana.
Does not hit a number needed to treat to provide protection.
Umbiko okhitshwe umongameli Masisi yena okade ehlanganele siphathamandla zebhanga le World Bank e-ofisini yakhe kuyona livi uthi abeZimbabwe kweLebotswana bengelaqiniso ukuba bona bami ngaphi ngodaba lokuthola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nkulungwane zabeZimbabwe abahlala abanye besebenza kweLebotswana kodwa abanye bengelancwadi ezibavumela ukuba selizweni leli. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi uqakathekile ukuthi inhlelo zonke ziguqe labo ukuza ngoba bengatshiywa phandle akusoke kube lempumela enhle.
Ngibona ngani kuyabonga science sense ukuthi i-vaccination iphiwa abantu balapha thina singayiphiwa ngoba siphila lapho kusho ukuthi phela omunye uyagcina esethelela omunye so kungaba kuhle ukuthi wonke umuntu athole ukuze wonke umuntu avikeleke.
Kula inhlanganiso emela amalungelo abeZimbabwe kweLebotswana kodwa komakhelwane umnumzana Nqabutho Mabena ongumgcini sihlalo wabeZimbabwe kweSouth Africa uthi bona sebeqalisile ukukhulumisana lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukuthi abokuza bathole amajekiseni okuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
Thina ngapha kweSouth Africa sikhulumisana lebandla elibusayo lalabo elisebenzisana labo esingathi ngolwasemzini ngama-alliance partners. Namhla sithole indaba ezokuthi u-director we-Department of Health uthe yena abantu abaphuma kwamanye amazwe kabasoze bancitshwe i-vaccine nxa sekuqalile ukuthi abantu baphiwe.
Uvalo lokulabo abaseBotswana ngekho emthethweni belakho kweqiwa luhlelo lokuhlatshwa ijekiseni. IBotswana ikhangele ukusungula lolu hlelo ngombimbitho. Amazwe alemnotho ephumelele yafana leCanada kanye leMelika kanye lamanyanga eNtshonalanga angconywe inhlanganiso yabokuza i-International Organization for Migrants ngokuyelula isandla behlaba ngitsho labokuza amajekiseni. ELebotswana laba ngamanye amazwe akuqala ukulobelana isivumelwano sohlelo lokuthola imithi lapha e-COVID-19 olweCovax ukuthi ithole amajekiseni azaphathisa abangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Kodwa umongameli Masisi uthi kaboni le ndlela ingaphathisa masinya okungcono kuyukuboleka imali eWorld Bank kuthengwe amajekiseni alingene uZulu wonke weBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSagron kweLebotswana.
ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqheliswa kwesikhathi se-COVID-19 lockdown elizweni ngamanye amaviki amabili. Ezinye izakhamizi zebulilima ePlumtree zidinga uncedo ngemva kokudilikelwa izindlu lokulahlekelwa izifuyo kulandela ukunakwa ezulu eliningi kumalanga ambalwa edluleyo. Lokhu kwenzakala kuWard 8 eHwana, njalo kwake kwaba lesehlakalo esifanayo ngesikhathi lesi eminyakeni edluleyo endaweni ezibalisa iNdolwane, Mbimba, Khame leMadlambozi. Eminye njalo imizi eduzane lemfula uManzi Amnyama, Thekwane leMayithengwe yadilika ngomnyaka odluleyo ngesizathu esifanayo. Uhulumende ubikwa esithi abantu bayinqaba ukuthutha besiwe endaweni ezikhuphukileyo. Kodwa uMnumzana Trimo Mpofu, isakhamuzi sePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance, uthi akucaci ukuthi abantu bengasiwa ngaphi.
Okwenzakala ukuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabangithi. Izulu lonyaka line kakhulu, imizi eminingi ngani kuthiwa ifuna ukutoda company ezinye ziyadilika lapha lapha la. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu ba-under, abantu ema-areas la they are underdeveloped ngesokuthi ngesikhiwa masikhuluma abaningi bangkhona abanandlela zokuthi bebengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani nanalawo, izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akulanto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 esibesiza namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ezikuthiwa ngesiNdebele ebezokuthiwa ngamadumba, uzokuthiwa amadumba kekuyinto eyi-round nje ekunjengomdaka lona ogidwa phansi umncane yafulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa, yinto eyenzakalayo.
Kodwa siyenza ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi ukuthi kume bayala. Abantu of course bazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithethewe from 1980 uzozofika kathesi. Kona ma uzozotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la, then ungelani indawo oyamnika yona ukuthi ehlala kiyo uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayeke umtshela ukuthi suka la, then lapho kumele yekhona kakwazi suka lapha uye nga, yiko kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo, asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga, ngoba nxa esokulomumo onje omubi ngale indlela umuntu uyabemele esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba lona ngumuzi phela olo abantu abaningi ngumuzi.
Lowo uMnumzana Trimo Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla leMDC Alliance sixoxela ekhona le ePlumtree.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Okwamanje ngesizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bathini embikweni abasithumezele yona ngenombolo ze WhatsApp ngomkhuhlane weCOVID-19.
ngiphila igama uSmart Manyenyeza. Hayi akunzima madoda, tina savelwa i-lockdown ekhaya. Ayi angizange ngubone njengalokhu. Hayi kuyabheda straight. Abantu bavayelwa abalangijoni into yokudla, abantu abalanto zokwenza. Hey, ekhaya kuphilwa nzima. Kodwa hayi siyazama siphila labaningi. Noma kunzima nje siyabe siphila labo balabajwayele. Anti vele abantu sebajwayele. Hey, lathi siyakopa khonapho. Fanele ukope nxa ususa ekhaya, fanele ukope okwenzakala ekhaya. Kodwa nje hey, kunzima ekhaya. Uyabona ukuthi hayi abantu isimo sibi. Ngeke ngathi ngiyadinga isitsheko ukuthiwa kusekaravan lapha e-Country Park. Yo, ngathola abantu benini impukani phezu kwenyama ngahle ngakhalala ngaphenduka. Hayi kunzima Studio 7 madoda, hayi kunzima komgodoyi, kunzima.
Uthakazi omuhle. Hayi-ke kunjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo esikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi. Hayi kula nto ebambekayo, into engiyavakatshela njona sezitolo, into zonke sezikhuphuka. Yey, khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulele obani. Thina esingasebenziyo thengi siyithatha ngabi imali. Kubuhlungu. Kutsho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. Nkulunkulu uzangenina sibe komunye umnyaka. Siyabonga Moveni Ngwenya edaluka.
Okhulumayo umgcini Dladla inkwele kuTswana. Kodwa ngizalwe eMzola 27. Kodwa sithi ukuvalelwa kwabantu mina ngibona ku-right kakhulu ukuthi umkhuhlane lowu uyamemetheka, uyaphambili njalo uyabulala. Ngaba abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yeZimbabwe ngokuthi lo mkhuhlane izihlobo zami uyabulala kakhulu. Kodwa lapho mina ngikhona, hayi lo mkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yaseBotswana. Ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili, kodwa uvunyelwe ukuthi ugqoke imask.
Labo ngabanye abalaleli beStudio 7 abathumeze imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ulakho ukutsho umbono wakho ngokubona kusenzakala emangweni wakini kunombolo yinye. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi nguVim Music ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7.
Busa mangena ule phimbo elihlabusayo elikhwabithwa ngabantu abanengi. Udume kakhulu ecula emabandleni ezokholo, nguye esidumisa laye kule viki.
Uvi qembu lami ibizo lona lefuthe li TV Music and uvi angizikhethelanga ilibizwe ngaliphiwa ngama fans ami ebebengibiza ngalo nxa behlangana lami on performer live on stage. Bengihlabela kakhulu enkonzweni, ngathanda ukuhlabelela abantu bathanda umculo wami, ngingaqala ukuhlabela emitshadweni la kumanye ama-events engangibizwa khona. Kwele nto eyenza ngakhetha umculo we-gospel, yindlu vele engizalelwe kuyo, indlu yamaKristu, kwangezelela ngokuthi-ke mina vele ngingumKristu ozelwe kutsha.
Abaculi abaningi bawodudizathu nqaba lesiphiwo esikhulu kwezomculo. Uvi ngomunye wabo osacathulayo kodwa ucula ezingeni eliphezulu.
Well, iV Music qale ngo-2018 ukungena kwezomculo we-gospel. Ngaqala-ke urekhoda isingili yami okwakuthiwa Nkosi Bambi Sandla Sami, engayibhala-ke ngemva kokudlula ezimweni ezinzima ezangenza nga ngena emadolweni ngihlala ngikhala ngisithi Nkosi Bambi Sandla Sami. So yiyo yaba isingili yami yokuqala.
ufanele uviwe ukuthi acule ingoma ngalomkhuhlane we-COVID-19 osuqeda abantu njalo uledlade lakhe alikhuphayo elimnandi okwamagama.
Abameyiwani ethi Nkosi ibambe isandla sami engayirelease ngo-2018 elezingoma ezingu-8 lama-single angu-3 Undlela featuring Qeqeshi Mtambo, Losabela engimenze ngo-2020, Losilwele futhi engimenze ngo-October eyingoma ke eye-corona here by last project yami.
Uviwe uyatholakala enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter, Instagram lezinye ngegama lakhe elithi Vusa Mangena.
Ngingatha amandla mayaphela kubamnya
kusela ilizwi kubalaleli singakavali uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukusisapota lokuphakamisa ke inama artist kakhulu esisaqalayo kungayisini vele akula lapha esingaya khona. Icela abalaleli bekwanisa ukuthi bethenga imusic yethu kuma online stores, bekwazi ukuthenga ama CDs yethu besichase kakhulu siyaludinga usizo lwabo.
Bese libasana kuhlelo Woza Fridays lomculo kobulawayo kondongazwela noVusa Mangena othuma ukuthi ngu V Music yena ucula ingoma zokholo ngobunono obukhulu. Libe lampela sonto elichukela igama lomu eza Jesus Banda.
Trust in you, dear Lord, you are my strength, oh Lord, you the pillar of my life.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende namhla uqhelise ngamaviki amabili isikhathi sokuvalwa kwelizwe emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sizwe umculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu-V Music. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngesithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.